So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingayo livuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlazi ku-3/4/2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ukungayi emkhosini wokuphawula kwedwale lephalamende lamuhla ukuqoqwa libandla le-CCC kuzaphathisa ngandlela bani?
Koke awusoze uye ubukela ke wena isela lihlinza imbuzi yakho, uyakhangela nje ucala ngowenqe yabo lesaba ukuthi lisondelele, kodwa uyabukhangele nje lihlinza imbuzi yakho noba kutshela imbuzi yakho lihlinza lapha.
Okhethwa ukuba ngumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho ulandula ukuthi ngumuntu wokuza kobulawayo esithi ungumthakazi opheleleyo.
Kathesi nje silogubo lokuthi we only have 6 refuse compactors, imota leziyana ke omabhimu esasithi ngomabhimu. Khona ke idolobho lirequire 30.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnotho welizwe uyaqhubeka uthuthuka, kodwa ingcwethi kwezomnotho zithi uhulumende ugida ezigqakezela.
Ubufakazi busesikhwameni semali kaZulu. Uma singena ezitolo ukudla akuthengeki, emakhaya ontanga bethuna bebhodabhoda akulamsebenzi, imali yethu yona amabhondi iyaphephuka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Agambe ukungayi emkhosini wokuphawulwa kwedale lephalamende lamhlanje ukuqoqwa libandla le-CCC kuzaphathisa ngandlela bani? Iphalamende le-Mount Hampden phandle kweHarare izavula okusemthethweni okwakuqala selokho yakhiwa ngamaChina lamuhla. Isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi leli bandla kalisoze liye edale elitsha ngoba lingananzi uMnangagwa abathi wacilibezela kukhetho. Leli bandla njalo lithi lithethe lelinyathelo njengendlela yokutshengisela umongameli lomhlaba jikelele ukuthi kumele kwenziwe ukhetho kakutsha lulawulwa yi-SADC. Olwenze okwenziwa ngenyanga kaNcwabakazi aluzange luqutshwe ngemfanelo, kutsho leli bandla. Kodwa ibandla lezwane PF lithi okwenziwa ngamalunga ibandla le-CCC ngamadlwane ngoba bayavuma ukuthi amalunga abo anqoba kukhetho lokuba ngamalunga edale lephalamende, kodwa ngakwelinye icele besola ukhetho besithi aluqutshwanga ngemfanelo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla olilunga njalo lebandla le-CCC.
Ngombono wami ngibona ukuthi lokhu kuyingxenye yendlela yokukhonona kwebandla le-CCC ngendlela ukhetho olwahamba ngayo. Angithi ziningi indlela phela zokubulala umagidi. Sokukhulunywa yokuwosada kuyakhulunywa emaphepheni, kuyakhulunywa ezindabeni, kuyakhulunyiswana lapha lalaphayana abantu bekhonona ngokungahambi kuhle kokhetho. Ngibona ngathi lokhu ngokunye nje yindlela yokukhuluma eyokuthi izinto kazihambanga kuhle. Nxa abantu bethole ithuba lokuthi ilizwi labo lizwakale kulokho, ngibona bayazisebenzisa indlela eziningi. Enye yakhona ingaba yiyona le yokuthi bangazibaya-ke ephalamende, bazikhulumele bodwa labo ababe bekhona. Ngibone ngathi nje indlela yokukhuluma kuqhutshekwa kuyiwa phambili kudinga umhlahlandlela ukuthi into le ingabanjwa njani. Kungayisikho ukuthi izanu izaswela ubuthongo ngalokho, kodwa angithi phela ohlaba umkhosi kukhona kubonileyo. Ngibone ngathi kuhlaba nje umkhosi ukuthi kukhona okungahambanga kuhle Gaisi kutaso malunga eparlamente kodwa bathi yena lo ozokhuluma labo ngumbono wabo labo abangamalunga eparlamente mhlawumbe lebandla gaisuye umele ukuthi ngabe nguye owenza lo msebenzi ngoba ukhetho aluhambanga
ngokungayi kudale leparlamente lokhu ubona kungaba yinto na esingathi thina ikutshengisela nje okungela mkanjo kumbe sizabona kuphathisa kutshengisa ukuthi amalunga la ibandla leli le-CCC alivumelani lokukhethwa kuka mongameli.
Ngibona ngathi nje konke njengoba ngingatsho ngaphezulu ukuthi yindlela nje ukuthi bangaze babonakala besiba khona phakathi kwendaba leyo khona ibandla le-Tribusi lisithi ukhethwa lokha alubanjwanga kuhle ikutshengisela ngatsho njalo owalelo langa kuphela mowaleso sikhathi kuphela ngoba okusala ukuthi bayakwazi laba baseparlamente laba ngikhuluma ngokwazi wami njengoba ngangadlula khona lami inkulumo yakhe yonke bazayifica ikhona emaboksane nabo ukuthi bakhona mbeka bakho baza kuzwa konke sebezibalela ngoba kuyake kubhalwe konke kulogwadlwanyana lokhona oluyabe lumumethe yonke inkulumo ngakho kabalahlekelwa ilutho sibili kukhona ngokuzwa lokwazi ukuthi kukhulunyweni ngobana inkulumo leyo bebuyela nje eparlamente nxa eseqedile yena lutho ngumongameli bazayithola inkulumo yakhona iqukethu kulezo ngwalo kodwa ke babe sebetshengisele ukuthi bangazake bahlale bamlalele ngoba nxa behlala bemlalela kutsho ukuthi kukhona nokwabo konke lokhana kuyize kabe kuyibuzenzisi kodwa bengazange babe ngaphansi bahlale phansi bachume balalele umuntu owangena esikhundleni ngendlela ezingacaciyo ezibonakala kwabaningi ukuthi ukhetho lolu kwalesigilimbane kwaba lokuntshontshwa kwalo ngakho ke awusoze uyebukela ke wena isela lihlinza imbuzi yakho uyakhangela nje ucala ngowenqenye yabo lesaba ukuthi lisondelele kodwa uyabukhangele nje lihlinza imbuzi yakho ngoba ukutshela imbuzi yakho ihlinza lapha.
Hello ke ngumnumzana Thandeko Zintsimkandla ingcwethi ecubungula izombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC. Istudio 7 ixoxela amanye amalunga ebandla le-CCC athi aza kuba ekhona edale leparlamente kodwa awafunanga ukuziveza. Umsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho uyalandula ukuthi yena kumbe abazali bakhe ngabantu bokuza eMathebeleland ngoba uthi wazalelwa esibhedlela sempilo njalo uzimisele ukuthuthukisa leli dolobho ngoba wakhulela kulo. Umnumzana Mabutho ungukansila wempophoma leMabuthweni uthi kalalwazi lokuthi izakhamizi ezatshengiselayo zisola ukukhethwa kwakhe zakuthatha ngaphi ukuthi ngumuntu wohlobo lwesishona. Izakhamizi zakhonona njalo ngokuthi okansila baphoqwa ngumkhokheli webandla le-CCC umnumzana Jamisa ukuthi bevotele umnumzana Mabutho lomnumzana Coltart lanxa kwakulabanye ababengavotelwa. Asizweni umnumzana Mabutho echasisa ngalolu daba ingxabangxoza eyaqhamuka edolobheni le-Victoria Falls lapho abikwa waxotshwa khona kuqatshwanwa ngokhetho lukameya kunye lenhlelo lohlelo lokunanza idolobho lakobulawayo olukhokhelwa ngumnumzana Coltart lezakhamizi olusaqhubekayo.
Into engithanda ukuyibonga nje kubonga izakhamizi zakobulawayo ngokunisekela wani ukuthi kibe ngukansila wendawo yasempophoma lasemabuthweni ukuthi ngikhokhele. Okwesibili ukuthi lami ngibe ngumncedisi kameya ukuze sidonse kanye kanye lezakhamizi lama-stakeholders akobulawayo sithuthukisa idorobho lethu. Mina ngiyinzalo yakhonapha kobulawayo angazi ukuthi abantu bakuthatha ngaphi. Ngizele empilo la mhlaka 7 February 1983. So abantu bengakhathazeki ukuthi hayi umuntu okuze. Mina ngizalele empilo la, ngakhulela ku block 30 la umzulu kaMadlodlo. Ku block 30 ngafunda eNkulumani primary, uHeadmaster wayesese ngumnyama. Kali kwazi abahlali bempopomo ukuthi sale sabalo uHeadmaster ngumnyama eNkulumani primary uDeputy Mudlodlo. Ngiqeqeshile, I'm a transport consultant by profession and currently I'm studying towards my masters. Hayi abazali bami badabuke eSwazilandi.
Ubuke kwaba le ngxabangxoza phose efana leya kobulawayo kukhethwa usodolobho weVictoria Falls. Njalo kubikwa lawe wawukhona waxotshwa. Kwakuhamba njani lapha?
Indaba yeVictoria Falls, I think it was blown out of proportion. Iparty yayithume abantu, it was Honorable Desmond Makaza, Honorable Mlilo Stabile, Councillor Shepherd Sithole. Mina, I went there to assist, not to lead the delegation or to impose a candidate. Njalo angizange ngixotshwe eVictoria Falls, zaba zinkulumo zabantu. Ningaze libuze amakhansela eVictoria Falls azalitshela ukuthi uMabutho azasimbori njalo kazange ixoxisane nathi. Ngazwa nje sokumenyezwa nje ibizo lami. Akula i-position e-candidate. There was a party directive in consultation labantu abe-Victoria Falls. And bakwazi ngiceke wona amakhansela e-Victoria Falls ukuthi baxoxisana njani lalabo ababezinkokheli phambi kwami. Mina ngasala ngizihlale nje emoteni yami, bona besiyayenza imisebenzi ababethunywe yiphathi.
Siyabona ukuthi uhlelo eliluqhuba phambili kulezi insuku ngolokuhlanza idolobha.
Imviki ephelileyo sike sahlangana nama-business people, osomabhizimusi, ukuthi singancedisana njani ukuthi idolobho libe lidolobho elihlanzekileyo. Ye, imfundiso izaba khona ukuthi ubone ukuthi asingeke saqalisa ukuthi siyenze izinto singazange safundisa abantu bakobulawayo ukuthi abantu bakithi sesithatha amanyathelo lawa lalawa, le ngozi yokudampa izibi lokuthi nxa kusiba le mbadalo njalo yokuthi nxa umuntu ungalahla nje ingcekeza edorobheni kule sijeziso bani lokule sigwebo bani. Kathesi nje silodubo lokuthi we only have 6 refuse compactors, imota leziyana ke omabhimu esasithi ngomabhimu. Khona ke idorobho li-require 30. And also ukuthi sibe le-engagement, le nkulumo lokuzwanana lama-vendors akobulawayo. Uzabona ukuthi abantu bakobulawayo bayalalela and abantu bakobulawayo bayalithanda idorobho labo. Abantu sebegcwele every corner yakobulawayo and le nto le iqalise igodi selivaliwe egodini. So ngeminye imizamo esibona ukuthi layo ingasincedisa ukuthi idrobho lihlanzeke.
Hello ke ngumnumzana Donald Mabutho ongumsekeli kameya wedolobho lakobulawayo njalo engukhansela wempophoma Mabuthweni obekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyaziqhenya ngokuthuthuka komnotho welizwe olungiswa ngabadabuka eZimbabwe. Kodwa ingcwethi kwezomnotho zithi uMnangagwa ugida iziqakezela ngoba umnotho welizwe kawuthuthuki ngemfanelo. UMnangagwa wethule la mazwi izolo emhlanganweni weZimbabwe Economic Development Conference edolobheni leVictoria Falls obekubuthene khona iziphathamandla zikahulumende, osomabhizimusi lengcwethi ezihlaziya ezomnotho. Okuningi asikuzweni kunokuthaba Dlamini esedolobheni leVictoria Falls.
Esipha umzekeliso walentuthuko, uMnangagwa uthe kuhulumende wakhe imigwaqo isisakhiwa izifundiswa zakuleli ngentengo ephansi kakhulu. Osekwehlukile lohulumende wayizolo athi wayeletha omanjinela bakwamanye amazwe ukuzokwenza msebenzi munye. Wengeze esithi umnotho lo ubuye njalo wakhuliswa lohlelo lwe-intwasa abalwethulwayo kubalimi bemaphandleni kanye lendlela ezehlukeneyo zokulima ingqoloyi athi zinceda kakhulu ukulisana lendlala.
Of agriculture, kumbuza and so on, irrigation in the country now we are weak, secure,
on the best of the resources that we have. Infrastructure development. We are saying we must challenge our own girls and boys who are going to invest in the facilities here. Can you build the roads? Can you build the dams?
Sasungula indlela zokulima ezintsha ebantwini ngohlelo lwepfumvuza. Savula ama irrigation. Sikhuluma kunje silengqoloyi eneleyo ngenzuzo yethu esizenzela yona. Kwezokwakhiwa kufuze sikhuthaze abantwabethu ukuba ngamanjinela basakhele imigwaqo, amadamu njalo lokhu sikwenza loba siphakathi kwama sanctions. Lelizwe liyakhula nxa siqathanisa namanye kuzwekazi lomhlubulo weSadiq.
Lokhu kufakazwe njalo ngumgcini ncwebo kahulumende uMnumzana Mthuli Ncube othi kusukela ngomnyaka ka-2021 eleZimbabwe selikhulile landlondlobala kwezomnotho njalo lokhu kusazoqhubeka.
Umnotho wethu usaqhubeka ukukhula ngendlela encomekayo. Ngomnyaka ka-2021 sakhula nge-8.5% saya ku-6.5% kumnyaka ophelileyo. Uphenyo luthi ilizwe leli likhula kakhulu emhlubulweni we-Afrika lakuzwekazi lonke njalo impawu zikhombisa ukuba sizakhula njalo nge-5.3% ekupheleni komnyaka.
Uncube uthi lokhu kudalwa inzuzo yezomnotho wakuleli egoqela ukwenjiwa kwamatshe aligugu lokunye ezokwethekelela ilizwe kumbe i-tourism kanye lozokulima. Kodwa ingcwethi ecubungula ngezomnotho uMnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions uyakuphikisa lokhu.
Ubufakazi busesikhwameni semali kazikazulu. Uma singene ezitolo ukudla akuthengeki emakhaya ontanga bethuna bebhotabhota akulamsebenzi. Imali yethu yona ama-bond iyaphephuka phinde izibhedlela azilamithi izigulwane ziyabhubha ngenxa yokusilwa kwemithi. Imigwaqo ibhilizekile akulamanzi empompini izitimela akusela emadolobheni akulamabhasi.
Kumhlangano munye unkosikazi Rosemary Mpofu oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe wethule ukudana ngezinga izizalwane zakuleli ezingasathembi ngayo uhulumende wazo esithi ngokwenzeka nyakenye akusela ogcina imali ebhanga. Uthi ingqobe isikunkokheli ukuze lokhu kulungiswe.
They tell you what happened in 2008, which we are all aware of, not once, but again in 2018-2019. 20 years, what happened to them? Our old parents, I know that we are all in the picture of what happened. And so as long as we are not addressing issues to build confidence, to incentivize bankers, people who bank, we are not getting anywhere.
Bayakutshela ngokwenzeka ngo 2008 lathi esikwaziyo kwaphinda njalo ngonyaka ka 2018 no 19. Kwenzakalani kwabempentsheni? Ngikhuluma ngabazali bethu. Kodwa kuba sisaqhubeka singakuqondi lokhu kulungiswe kasiyindawo njengelizwe.
UMnumzana George Kubamathanga umabhalane omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngezimali olwe-Finance Economic Development and Investment Promotion utshele uMnangagwa ukuba ingcwethi lezi izolo zethule ukuba ilizwe leli ukuze likhule kwezomnotho kufuze liqale ukusebenzisa imali yakuleli i-bond note. Uthi zikhuthaza njalo ukuba uhulumende alwisane lokuthengiswa kwemali ngokungekho emthethweni. Emaphethelweni omhlangano lokusasa kukhangelelwe njalo ukuba kuphunywe le ndlela ilizwe leli elingathola inzuzo kulabo abathengisa ngokungekho emthethweni okugoqela otsheketsha. Ngimele i-Studio 7 ngise-Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi indizamtshina yenkampani yakwele South Africa eFly South Air iqale uhambo lokuphapha isuka kwele South Africa edolobheni le-Johannesburg ilubhekise eHarare. Linkampani ebhadalisa imali enganeno kulezinye inkampani ithi izasungula inhambo ze-Victoria Falls lakobulawayo kunsuku ezilandelayo. iphephandaba lobulembu ele zimlive.com lilodaba lokuthi umholi wamapholisa wogatsha lwabakhangela indaba zokubulawa kwabantu ihomicide eHarare udetective Alexander Jaji udubule umunye umuntu enightclub yeHarare ngomgqibelo ngemva kokuphoselana aqatha labanye kade befuna ukuthi asuse imoto yakhe emgwaqweni lapho kade avimbele bona abanye. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Joseph 27 hello. Hayi sithi ke sikhulume sikhuze lo kuthiwa nguJosepha Chuma loyo akayekeli ukusimbuluzela ayekele ukukhuluma amanga akhumbule ukuthi kulabantu beZimbabwe kulabantu bezana manje asazike phela ngoba la masela lawa ma kusiyafika leso sikhathi kumele baphume bazabaleka bayephandle bazagcwala indawo yonke yena uzabaleka ngani nini ngoba le terekitha kayiphiwanga mhlawumbe ukuthi uzajampa ngayo siye eZambia. Josepha Chuma khuluma iqiniso uthi hayi bantu ilizwe impela sicibelezele ukuthi sitshontshe sisiya phambili ungathi ilizwe liyalungiswa lungiswa mbani la mina ma ungifuna ungiqonda anti uyakwazi lapho endihlala khona Josepha Chuma zama ukukhuluma iqiniso utshela abantu baseZimbabwe kuthi hayi thina bezano sisatshontsha ungakhuluma amanga ongumuntu omdala yekela amanga Joseph Chuma kungcono ngoba nje
ebela studio 7 njani masenga ngilapho kobulawa iphumule emajokini izanu ilamachegu ambalwa nje ayiwabamba umbuso ngenkani uChamisa uzamile singamsoli kakhulu ngicabanga ukuthi sokuyisikhathi sokuthi la maZimbabwe asukume abonise ukukhonona ngale nto enzakalayo. Ilizwe libanjwe ngenkani, libanjwe ngabantu abambalwa abafuna ukudla bodwa. Abantu abasukume bezame kuvalwa amabhoda sizwile ngapha eSouth Africa sifisa ukuthi la ezinye izindawo ezifana labo eZambia, Botswana, Mozambique indawo amabhoda wonke lawa avalwe ezilonge zamachegu la ezane funa ukuthi lokhu kuqhubeke funa ukubamba umbuso ngenkani funa kwenza ukhetho olutsha asifuna ukubona abantwana bamachegu lawa ezanu beqhubeka futhi bekuzeki lapha sifuna ukuthi sadaki kungenela amanye amazwe azodinga ukhetho lolu funa ukhetho olutsha izanu ilizwe laso lezanu ngelabantu besibabo.
Yabo. Sarubona Studio 7 nabalaleli njani ba sakazi bethu abathandekayo. Izano izizwisa ubuhlungu Studio 7 nabalaleli. Izenzela umathanda enamahloni kodwa naye ubuhlungu yakudeserve bhekhi. Mina umbono wami benginayo ukuthi kulaba abafowethu nodadewethu kakhulukazi isemazweni angaphandle kakhulukazi la eSouth Africa idemokrasi la ikhona letoto iyavunyelwa. Sibambaneni la sivuke ngobusuku sithenga amapetroli siqondene ema-embassy kakhulukazi sithagethe i-instigate lePitoli into ethi zano la ekhaya kusiyakusa umlilo ubugungqile wagungqisa konke.
Studio 7 siyabonga siyabingelela futhi singelela abalaleli ngomsebenzi. Nami ngithanda ukuphawula nje kancane nge-MRP ukuthi ngibone ngathi iyahlakazeka iyaqhubeka ihlakazeka ma bethi bexotshe umkholo wabo umqondisi moya ukuthi bathi ahluleka uhluleka kuphi umqondisi ngoba vele kahle kahle ayikho into yabo vele kade bethe bayiqala bebayiyenza mhlawumbe kuhaf wonke sebefuna ukuphatha baxotshe umqondisi bafaka bani nalo bamfaka uzokwenzani ngoba i-MRP ithi ifuna ukukhulula abantu bakwamthwakazi indlela abafuna ukukhulula ngayo abantu bakwamthwakazi inzima kakhulu ilong ukuthi le okungabona abaqale babambisana lalabo abafuna ukukhulula abantu bonke abaxakekileyo abaxakiswa yizanu PF since 1980 phela abantu bakamthwakazi lezi bezibone becindezelekile bacindezeliswa yizanu nalesithi asibambisane sizameni yona ukuyikhipha kuqala bese sikhalela-ke okufunwa ngumthwakazi ukuthi abantu bakamthwakazi abawuthole umsebenzi abantu bakamthwakazi abakuthole ukuhlonitsha abantu bakamthwakazi abaphiwe indawo yabo ilingane bona loko siyakubona lo kodwa sithi bona bayagagamela yikho sebeze bexotha umqondisi upresident wabo kungakakhanyi nokuthi basuka kuphi bayakuphi so bonke ithi bafuna ukuphatha kumbe banga ukuthi bafuna ukudla bonke sebona umqondisi sidla yedwa mhlawumbe asazi ukhona mbe ongangisiza lapho ngiyabonga ukukhuluma ngosiduku
idosizeni linjani basakazi abahle labalaleli kuyezenye indawo yomhlaba ubaba lo uJetho Mpofu uyazwakala uyakhuluma futhi ukhuluma iqiniso into efunekayo lapha ukulwa asiki ukuthi abantu kugqizela udlalo kodwa wakithi ngokuphilisa nzima umnangako labangani bakhe la beza ngithiye. Manje umnangako awuthatha abantu abakhe wafaka ezikhundleni, yenza yonke le nto ayenzayo ngoba uyabona ukuthi uyasibathi. Wakithi asiyekeleni ukugwala, ikakhulu abantu abadala la abantu abadala babona inti yibo abantu abayiproblem labo, ngoba uyaqala uyakhuluma le nto bazokutshela ngento abayibonayo. Thina siyazi yonke le nto leyasibazi siyibone.
Kum kuyahleleka, hhayi akulatwembi bantu bakithi. Sibona nje ukusidwa imithwalo le esiyisindiswa ile laba abasiphetheyo, abantu basiphethe, abantu bavotelwe ngabantu ezanupf. Masikhangela thina kakhulu nangapha sokunomuye laye owezanupf osekhuluma ukuthi bona labo mthwanga yibo mpela abalwayo. Besithi bona ama-liberation movement yabo babehamba nabo i-MPLA leswapho, hhayi amanga amakhulu. Thina ama-zipra sasihamba siphila le-frelimo silayo i-MPLA leswapho nawonke ama-liberation movement in Africa. Sikhuluma laseliberia vele sasisaziwa singama-zipra, kodwa namhlanje amasela abatshontshe abavota abantu betshontshe zonke izinto zabantu sibe ngabantu abahamba besithi bona hhayi yibo mpela abaziwayo. Abaziwa laba bantu ngoba mase ngathi siyabheka lela ma-operation yabo, yiphi i-operation yabo enkulu abathe baqale ukuyotshaya? Ngoba thina singama-zipra ne-MK saqalisa ukutshaya ngo-1968 kwazwakala mpela kwayethuka umhlaba ukuthi hawu laba bantu bayaphila bangama-terrorists ngempela. So thina-ke bantu bakithi izanu umuntu ongayaziyo uza ngazathi ukuthi uyayiqalisa le nto yaqalisa ngama-60s bantu bakithi. Ukuphuma kwezanu ibaleka kuzaphu iphuma, hhayi kona loko konyoka-1987 sikhuluma ngento izaphu ngoba yi-mother party yama-parties wonke, othandayo noma kathandi kodwa izaphu umsunguli wendaba. So-ke hhayi siyabonga.
Thank you. 2-7 nishona njani Felix Qinisa nokhulumayo? Ha nangu-tuma naye futhi awuyaphupha nje mini ukuthi isadaki ne-United Nations yamvuma ukuthi umnankagwa umongameli umnankagwa wawile. Heyi athi bantu badoda asimanga abantu bezimo bezanu madoda, hayi amanga ezanu ma kukuthi banekholeji impela yezanu bane-university yamanga iyakuzanu, uzobona ukuthi hayi impela lapho kunabantu bamanga.
Okay, abe ngamazwi enu lina balaleli bethu nisithumele nge-WhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, wayengumongameli wele Melika mnumzana Donald Trump izolo ubesemthethwandaba we-New York lapho yena umndeni wakhe kunye lamankampani akhe ayetheswa khona icala lokungalandeli imithetho yokwenza amabhizimusi. UTrump obangamelanga abe khona emthethwandaba uhambe khona esithi ufuna ukuthatha leli cetha ukuyazisa intathelo zendaba ukuthi uyahlukuluzwa. Abachuchisi bathi bafuna ukuthi uTrump avinjwe ukwenza amabhizimusi esigabeni seNew York ngoba wayengalandeli imithetho. Isikhathi asisavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakehlukani ke sikhangeleke inhloko zendaba ebezikhokhela. Kambe ukungayi emkhosini wokuphawulwa kwebudale lephalamende lamhla kuqoqwa libandla le-CCC kuzaphathisa ngandlela bani? Owake waba ngumsekeli kameya wedolobho owakhethwa ukuba ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo umnumzana Donaldson Mabutho ulandule ukuthi ngumuntu wokuza koBulawayo esithi ungumthwakazi opheleleyo. Ngamaviki amalutshwana asanda kwedlula, izakhamizi zakoBulawayo zike zakhonona zikhalala zisithi zona uMabutho kayisuye wesigabeni seMandebeleni, ngalokho kumele kukhethwe omunye ukuthi abe ngumeya, umsekeli kameya. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. igama lami nguChris Gande, asidibaneli njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo 7:30.